Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Mbimbitho 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lweCOVID-19 kodwa kulokwesabela ukuthi lingalumatha njalo leli gciwane ezikolo.
Chris, mina njengomzali njengommeli wesigaba sedethe isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso.
Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi.
Isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku. Maye siyofihlwa lapho kuzohamba abantu abesilisa kuphela.
Umhlabeleli olodumo uJays Marabini usethule ingoma yomculo werege.
Ya, umculo werege nje umculo vele benguthanda vele nje ngikhula ngilalela kakhulu umculo yabo Bob Marley, yabo Peter Tosh, you know.
Abahlali besigaba seTexas esachaywa ngungqwaqwane wadabula impompi zamanzi lokhu bethwele nzima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa namuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lweCOVID-19 kodwa kulokhu kulokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abanye abazali bakhala ngokuthi njengoba izikolo zingelamithi yokuhlamba abantwana, kulakho ukubangela ukuthi babambe leli gciwane. Okunye njalo ukhathaza abazali ukuthi iningi alilamali yokuthi abantwana babhadalele indleko zama-school fees. Njengoba ilizwe belivaliwe phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus okubangele ukuthi abazali behluleke ukuthola imali. Sixoxele umzali umnumzana Stanley Dorima ongukhansila njalo wedede esigabeni seMathebeleland North.
Chris, mina njengomzali njengommeli wesigaba sedethe isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso kakhulu sinanzelele ukuthi elizwe laba lomnyaka almost umnyaka abantwana bengahambi esikolo, isikolo zivaliwe le lockdown ngenxa ye-COVID-19 yona leyi. So akula misebenzi kade yenziwa, akula muntu kade ehamba emsebenzini, akula abantu kade behamba-hamba nxa kungela ama-movements abantu, akula mali elizweni, zingaba liphi ilizwe kuya kungela mali. Ukuhamba-hamba kwabantu kuyayenzisa ukuthi abantu babe leminye imisebenzi abayenzayo. Kulokhunye kuyabe kuyenzakala behind the scenes okuyenzakala ukuthi abantu babe le mali. Okwakathesi kunje, so abantu kade bengahambi, abantu kade bezisalele ezindlini zabo, imali kaziko, akula lapho bazathola khona imali.
Yona iyimalini okumele bayibhadale abantwana besikolo, njalo ungasitshela ukuthi baza kwenelisa yini
ukubhadala ama fees? Ayachiyana lesikolo, indleko zangkhona ziyabe zichiyene. Abe primary nyananzelela esinye isikolo se-primary sesigabeni sami lapha edede iSt Francis bavumelana ukuthi abazali bebhadale $20 per term in US dollars. Kwe-secondary silete tema secondary school baye bebhadala 40 US. Nga sesitshintshela kuma Zimbabwean currency iyabe si close to 4,000 RTGs. Kunzima ukuthi abazali bethole imali yona leyi. Yona idethe ngokwayo ngikhangelele ukuthi ayila industry eyilayo, industry kade ikhona idethe ngeye-tourism. I-tourism yangona le lockdown le inke ngakhuluma ngayo, kade kungela makhiwa ahamba ebuya elizweni kumbe ehamba kweliphi ilizwe. So kuzaba nzima abazali ukuthi bethole imali. Kulolunye uhlelo lukahulumende lokho olwe-BIM, abaso bantwana bonke abanelisayo ukuthi bangene ku-BIM.
Manje njengabazali kade lisithi kwenziweni?
Ah, njengabazali kathi sicabangela ukuthi uhulumende engcenye engakhulumisana nje with the necessary stakeholders sibone ukuthi kungayenziwa njani ku ease that situation yokuswela kala kwemali yokuthi abazali beyenelise ukubhadala ifees. Nga kungayenzakala ngesingisi esibiza sithi ama payment plans. Engcenye siyoceda inyanga kumbe inyanga eyi-1 kumbe inyanga ezimbili engxenye kuyabe sekulomunye umbono ongcono but khuluma iqiniso umumumuvi abazali kabala mali ilizwe alila mali indawo yami ayila mali kuwomile.
Umnumzana Stanley Torima ngumzali njalo engukhansila wedede esigabeni seMathebeleni North ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le edede. Kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abalithumi lantathu 13 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose ikhulu 94 abasesibhedlela kodwa akula ngitsho loyedwa ogulela ukufa. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,043 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu sikudaba lokuvalwa kwezikolo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS unkosazana Melissa Chingwanangwana othi amatitshala lawo awahlalisekanga ngokuvulwa kwezikolo.
Thina njengababalisi ukuvula kwezikolo ngesiphangiphangi akusiphathanga kahle ngoba kunje asilamali. Sikhangelelwe ukuthi ngomvulo zayo sibe sisemaklasini sifundisa kodwa imali esiyiholayo yenelisi ukuthi sigade sihambe emsebenzini, sithenge ukudla, sithenge nje izigqoko zokuthi sigqoke lathi sihambe singabantu abakhanya emsebenzini. Kunje imali esiyiholile ngenyanga ephelileyo yavele yaphela singathenganga lutho. Kumele sibhadele abantwana ama-school fees lathi silabantwana abafundayo kodwa yenelisi imali yakhona. So ukuthi sivule izikolo asithabanga thina njengababalisi ngoba sikhalela ukuthi uhulumende asizwe laye akasilalele izikhalazo zethu asinike imali ethengayo.
Saxoxa labanye abazali abathi bona bayesabela ukuthi ukubuyela kwabantwana esikolo kungenza ukuthi udaba lwegciwane le-coronavirus luqale njalo ngoba abantwana bazaba sebethelelana njalo bethelela labazali babo.
Izikhalazo zabazali ziyazwisiseka kakhulu ngoba nxa sikhangele kunje izikolo ziyavulwa ngomvulo ababalisi labantwana bahlulwanga ukuthi balegciwane le-COVID-19. Siyabuyela nje emaklasini asikwazi ukuthi silalo yini abantwana bazabuya bazasiphathela kumbe sizathelelana kumbe kuzayenzakalani asikwazi. So ukuqakathekile okumele kuyenzakale ukuthi sihlolwe nabantwana labo behlolwe singakabuyeli emaklasini kodwa sesibuyela nje kunjalo. Njalo izikhalazo zabazali ziyezwakala ngoba ungakhala izikolo eziningi ezisemaphandleni ziyaswela azilazinto ezokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Izikole eziningi ziyaswela zilamali zokuthenga izinto ezingasiza ukuthi igcikwane lingamemetheki. Akula manzi, amaklasi malutshwane, abantwana baminyene. So ukuthi abazali besithi hayi siyesaba ukuthi igcikwane lizamemetheka kuyezwakala sivili. Njalo thina njengababalisi sikhala labo ngoba lathi singabazali, lathi yithi sabe sitshona labantwana esikolo, yithi sabe sikhangela abantwana kusukisela ekuseni ilanga lize letshona. So sikhangelela ukuthi uhulumende akhangelise sokhonoko abe le ndlela yokuthi singakabuyeli emaklasini kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Siyamazulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kwaNongoma kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. Phansi kwesiko leli uZulu kamelanga aziswe ukuthi inkosi ifihlwa nini njalo ngaphi.
osokudala imibuzo yokuthi pho isilo asincwatshwanga kudala na. Sixoxele sizukulwane senkosi umzilikazi umnumzana Akbel Khumalo othi inkosi izafihlwa ngolwesithathu.
Isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku. Maye siyofihlwa lapho kuzohamba abantu abesilisa kuphela. Kulisiko lesizulu, isizulu siyisinguni. Usiko lesinguni ufihlwa ngabantu besilisa kuphela ebusuku. So yibo abazothatha umzimba wakhe ngolwesithathu ebusuku bayofihla lapho abofihla khona.
Bakhona yini abavela eZimbabwe osuzile ukuthi baza eyafika kwaNongoma ukuyafihla inkosi?
Angezo ngababuya kithi kumthwakazi abazoya khona emfihlweni kwenkosi, kodwa engimaziyo ozoya khona isilo sakithi, isilo sakwamthwakazi inkosi uBulelani Njubelo Bhengula Khumalo nguye ozohamba. Ababuya ngale ekhaya angazi, kusho ukuthi bazomelwa yisu isilo sakithi.
Abavela eZimbabwe bathini bona ngokukhothama kwenkosi?
Yebo, abeZimbabwe bana ma mixed feelings. Ngakhumbula ukuthi kuke kwaba ne-xenophobia, kwakungathi yena nguye owayethe abantu bokuza kufanele babuyele emazweni abo. Kodwa thina esike saya kuye esimaziyo ube nesifiso sokuthi indaba yakithi special kumthwakazi ixazululwe. Uyayikhumbula indaba yombhuqazwe, waye interested ngayo kakhulu. Ube nokuthanda ukuthi ajoke athi khona umzilikazi ohamba nenkomo zethu siyazifuna iinkomo zethu. Ube ngumntu olungileyo, ikuthi nje abantu babengamazi besizwa ezinye izinto abazizwela kude, kodwa thina esake saya kuye savakasha khona ubekhuluma nje ethi uyafisa ukuthi ngabe isizwe sakithi siyakhululeka siphathwe njengabanye abantu, ngoba abantu bakithi bagcwele ezizweni abala kuthula, bahlupheka kwamanye amazwe, kodwa sina indawo yethu esayishilwa ngumzilikazi. So kunama mixed feelings. Abanye bathi ube ngumuntu omubi ngale ndaba yokuthi kuthiwa wakhoza i-xenophobia. Yethi ayibantwini bakithi ubehlale kukhuluma nje masivakasha sikhona lokuthi uyafisa ukuthi ngabe siyakhululeka nathi sibe ngabantu, sibe nesithunzi njengabantu bakomthwakazi.
Umnumzana Abel Khumalo isesizukulwane senkosi umzilikazi. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive libika ukuba umnumzana Munyaradzi Makore olomntwana owabulawa waqunywa ikhanda nyakenye wacilibezelwa umakhelwane wakhe owambhadalisa imali enengi esithi uzamdingela imota yokuya eMalawi ukuyadinga usiwalu ozamphathisa ukudinga ikhanda lendodana yakhe elilokhu lingakatholakali. Iphephandaba lakwele South Africa ele Rapaport libikwa ukuba indodana kamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli walelo lizwe uDuduzane uzancintisa isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla le-ANC lokuba umongameli welizwe. Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Siyabonga, salibonani lonke balandeli beStudio 7, ndani basakazi beStudio 7. Siyabonga, ngiyabonga lami kungena kuhlelo lapha. Ngiyacela ukuba abantu kabahlatshwe leyo njekisheni, antanti bafuna ukuphila. Pho nxa ungasahlatshwa leyo njekisheni usufunani? Seli loko lidinga kuningi, loko kuningi elikudinga lidinga. Lina litshela ukuthi nana ngumuthi. Hlatshwa nini, sebehlatshiwa abantu. Amanye amazwe bayahlatshwa. Lina lisafuni ukuhlatshwa. Selidinga ukuthi lize litshelwe, lizitshelwe njani, ngayiphi umhloko wokutshelwa. Hlatshwa nini kuphela lizithukele umsindo. Liphile, kwenzela ukuthi liseve iCovid le ekhona emhlabeni. Lelizweni lenu leZimbabwe nengi bayafa abantu lani liyafisa ukufa zamani kwenza njengalokhu kwenzela ukuthi lani lize liphephe libe ngabantu lani kwabanye abantu ngiyabonga
salibonani Studio 7 ngu-Ed lo okhulumayo ngikhona lapha eGoli kwele Johannesburg ngizacela nje ukuphikisana nomama lo ongenile lapha ebekhulumela imbokodo yaseZimbabwe ehlala kwele South Africa ethi basaba ukuyovula amacala okuhlukunyezwa basaba nokuyemapholisini or ukuboswa onhlala kahle ngoba bafika bebuzwa amaphepha eqinisweni angaze ngibone kusenzeka lokho akekho umuntu obuzwa iphepha uma esiyovula ikhezi ngisho nje loba ngakuthiwa mhlawumbe ufuna ukuyovulela indoda yakhe maintenance child maintenance akubuzwa phepha as long uhlala la eSouth Africa ngiyaqala ukuyizwa leyo nto leyo ngisacela ukuthi manga uqinisekile unama victims alabo bantu aye ku the nearest police station ayozibika ukuthi ubani nabo abantu bayalela ukuvula amacala okuhlukunyezwa ngoba kufuneka amaphepha ngisacela impela nje uma enabo lawo ubufakazi ezama ukukwenza lokho ngoba ayenzeki leyo nto ngisho ungenayo yona ipassport ungenayo ibirth certificate epolice station muya uyovula icala balithathela phezulu kakhulu so angazi yena ukuthi laba abantu ngabahlala kuyiphi iside yeSouth Africa eqinisweni angazi ngikuzwe kuthiwa kuyenzeka lokho ngisacela mpela uma ngakwenzeka angiprove wrong aye police station ayoprove ukuthi bayalile bafuna amaphepha ngizombelieve kodwa beside lokho hayi cha awukho umthetho osho lokho futhi angazi ngibone kusenzeka baningi abantu esengibasizile benganawo amaphepha benganalutho belithola usizo epolice station
Injani basakazi baka Studio 7 ukhuthe entaba zinduna ilanga lokujabulela ilanga labo mama leli ngithe eZimbabwe kalitsho lutho ngomama bahlukuluzwa khale sikhuluma nje omunye umama onjengoThabita Khumalo usesibhedlela wehlelwe ngenkeme yendaba lokhu okwenzakele kuThabita Khumalo kwezombusazwe kanye kuyakhanya amale cacha lakho neZimbabwe igovernment yamale cacha iphendukela abantu yaba inkukhu edla amaqanda kuyabonakala izenzo zayo kancane kancane ebantwini besenza becachile iqiniso elikhona ukuthi lokhu kuchaka kuThabita Khumalo lokuthathelwa nje izinto kuwezombusazwe sasizoku ayisiwo masela lawa sihlezi sikhala ngabanye abahlezi befalile bebanjiwe insuku zonke bebandlela amacala ngekho isikhathi sokudemonstrator sikhona kuconstitution kodwa eZimbabwe kasivunyelwa abantu beZimbabwe sebethathelwe ilungelo labo lafakwa emuntini oyedwa nabangani bakhe wenza ngani ithina asilalise ilizwe ngelakhe lalabo abusana abadlalabo akulandaba abahlukumeze nomama kodwa kuzalunga kwenyimini
ngibingelele abasakazi bethu beStudio 7 ngibingelele kazomuhle mina khulumayo ngikhuluma ngikwele South Africa isicelo sami uba nga olalele inkokheli zimazi lalele leli lizwi ngikhumbulela ikusasa ukuthi ngima umuntu angabe siyahlala phansi esebuyele ekhaya besicela uhulumende ukuthi basizame ngendawo esizabe sizikhokhela ngenyanga ngenyanga ukwenzela ukuthi ma amandla esephelile senelise ukuthi ma sesibuyele ekhaya ube le ndawo ozofikela kube le nto ebambekayo ozobunayo ma ufika ekhaya ngiyabonga
salibonani basakazi abahle yebo siyabonga indlela elisakaza ngayo inhle kakhulu umoyo ngaphezulu into enthanda ukuba ngiyijoyile eyokuthi abantu bangathi indaba yebrown indaba yebrown liyana isizwe sibuhlungu thina abantu esindebele so umunye umuntu sengayithatha ayibone njengento encane elula yona le ndaba one day izavusa impi yabantu uma bengayinanzeleli ngifuthi ngigcizelele ngithi one day izavusa impi impi sibi abantu uma bengayinanzeleli asiyinanzeleleni yona lani impi kakhulu futhi ayisozikhele uma bengaze bethina ayisozikhele lani izahlala ikhona noma ngaze benze izahlala ikhona kuze kube sekuphelele balibonani basakaza abahle hayi ngiyezwa sibili indlela elisakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu uma silalele izindaba zenu hayi zilohlonzi ngempela ziyajabulisa mina ke ngithanda ukuba ngichaza okunye la njalo ngikhuthaza abantu bakithi mandebele ngoba abantu bakithi lingatatazeli liyele lahle ibandla elikhona esi komthwakazi imthwakazi Republic Party ilolo lodwa ibandla elizale inkuku ukukhona lokho konke sibonayo lokho akungeke kusincede ngalokho khangela uzibone abakhokheli bakhona ngabakhokheli abangisibo bantu bakamthakathi ungancedwa umuntu ongasiwakini ngayiphindlela asizameni bantu bakithi uba sizameni uba sihambela leli bakhe sizabona okuhle lokukhulu okuzasijabulisa phambili yilo lodwa ibandla elizasincedisa ngiyabonga bantu bakithi ngithemba izakwenze njalo esiboneni ukuba singazenzela kanjani empilweni zethu singalindi singabe ngokukhamisa nithele siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, abahlali besigaba seTexas esatshaywa ngungqwaqwane owadabula impompi zamanzi. Lokhu bethwele nzima ngoba amankampani ama-insurance ayala ukubhadalela lumonakalo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, umumo kulezi ndlu eziningi sibili ezonakalayo ngomqando lo. Kubonakala sibili ukuthi izindlu lamabhizinesi amaningi achaywa sibili. Lathi nje kulapha saba lakho ukuthi impumpi zichaywe, zifreeze, zidubuke, zichitha amanzi after sekwenzakele lokho. Umqando wakhona ukuthi wasuka waba mkhulu kakhulu ungananzelelwanga, ungalindelwanga lapha endaweni enjengeTexas. Ngoba eTexas i-state esichisayo, asizo state esilomqando. So kwatholakala ukuthi impompi eziningi ziyabe zingavikelwanga lokho kokuthi kuvikelwe umqando. Lo mhlobo wazo asiwo mhlobo wempompi ezimelana lomqando. So kwalimala sibili izindlu eziningi. Boneka hayi thina kuzange kusithambisele indlu, kwadubuka phandle kwaba izimpompi zamanzi phandle.
Manje yibo bonke na abazayenelisa ukuthi balungisise izindlu zabo? Njalo ngasitshela ukuthi labo abazehluleka bazancediswa yini nguhulumende?
Abaningi abasoze banelise lapha eTexas ngoba wakhuluma lalaba abama-insurance, ikakhulu kulaba abantu abaphansi akungasikho ukuthi ngama-insurances la awama-businesses aphezulu. Abantu kazana ama-insurances ahle athi awulayo insurance ye-flooding, awulayo insurance ye-foundation nxa kuyikuthi kudubuka impompi ngaphansi kwezindlu. Bahle bathi akula insurance enjalo. So ke abasoze banelise abaningi ngaphandle kokuthi bayazama nje abantu lapha nalapha bezilungisela, bezithengela, befaka mbijana mbijana. Kodwa ke okungathi nguzwa kuhle yikuthi ama-insurances kakhavi ngoba bekungayisiyo nto eyayikhangelelwe ukuthi ingenzakala. Bandise ukukhava umoya, ama-hurricane, izinto zolezo zijayeleke eTexas. Kodwa ke lokho ukuthi impompi ziza freezer, hayi, babengelakho, abalakho kulist ye-coverage yakhona. Bayaqondisa abantu ukuthi ba-apply kulokhu kuthiwa yi-FEMA, we-federal government. Angingazi ke lokho lakho, angithi kuzithathela isikhathi sakho. Kodwa kabantu babe befuna ukuthi balungiselwe khonapho khonapho. Yomumo wakhona olapha eTexas.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas ngapha kwele Melika. Jazz, uJazz Maravini usethule ingoma eyomculo wereggae. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo Maravini.
Kubantu base-Africa, Salbonan, salbonan lonke, salbonan lonke, msakazwe nomkhulu. Ye, ngujezi marabinlo. Ya, umculo wereke nje, umculo vele benguthanda. Vele nje, ngkhula, ngkhula, ndalela kakhulu, umculo yabo Bob Marley, yabo Peter Tosh, you know. Ya, umculo nje, onguthandayo, umculo ohlanganisa umhlaba ndawonye, njalo uthandwa wonke umuntu, omncane, omdala, uyawuthanda lo mculo. Umculo ole message, umculo oyakhaya, umculo othandwa ngabantu kakhulu umhlaba wonke.
Yo yengoma yakho iyakholisisa sibili ungasitshela ukuthi uyihlanganise njani njalo ngobani abanye abaku video le
i video isezingile liphezulu kakhulu isezingile liphezulu kakhulu sizama ukuthi konke sikwenzayo sifake amandla njalo sitshengise ubuchwepheshi ukuthi izinto siyakwazi ukuthi sizenze okusalayo sifisa abalaleli abalandeli basekele ngoba sibenzela izinto ezinhle ya sibenzela laba group amaningi lapho anjabo khaya arts anjengabo bolamba Alexander Pinsley omzo 7 lapho yoba direct video kutsa ichikomo nguyo ofilm leyo lo Ras. So this is a very 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 good video, also a different style altogether, and ngiyithanda kakhulu labantu bayithanda kakhulu ngendlela mangasa njoba namhlanje silonjile nje bayithanda kakhulu ama message engwathola yamangalisa kakhulu so hayi ngiyajabula ukuthi approach yami ku reggae abantu bahle bevele bayithanda so ya ngiyathanda ukubonga kakhulu wonke umuntu osekela uJayz Marabini lapha khona ukuthi uJayz Marabini umculo ongachula noma uphi umculo ya so nansi reggae umdumo wamakhosi liuthande. Usekele lihambe ku Facebook, lihambe ku YouTube, li like ipage, li subscribe, ikoqakathekileyo lokho. Bese kuzamhlanje lati kuze silikwazi ukuthi sithuthuke siphakame, sibe siqhubeka silenzela umculo omnandi. Ngiyabonga kakhulu.
Usuhle waguqula yini umculo wakho? Usuzahle uhlale uchaya irege na kumbe uzabuyela kumculo wakho abantu abakwazi ngawo?
Ya. Irege umculo engicabanga ukuthi ngizaqhubeka ngiwenza. Kodwa umculo kade vele ngiwenza soze ngiyekele futhi ukuwenza ngoba ulabalandeli bawo lawo. Kodwa ke lapha ku-Reggae zama ukuthi ngingene ngifinyelele ku-international market, ku-international scene, lapho umculo ozahamba ungaculeli abantu beZimbabwe bekhaya kuphela, uculele abantu base-Africa, uculele abantu bonke nje emhlabeni wonke jikelele. Yinjongo yalo mculo ukuthi ngifuna ukungena ngawo ngifinyelele endaweni eziningi zomhlaba. So ngakho-ke abantu udinga umculo waseZimbabwe, bawudinga umculo wakithi. Ngakho ke zama ukuthi sufake. So irege le irege etshiyeneyo engiyenza ngendlela yami njengoJayz Marabini. Ya. So yes, I'm so excited abantu ngoke ngcuso ukuthi abantu abasekelele umculo. Lo mculo lo kade vele ngiwenza nzayenza le album yakhona. Xa vele uhamba kahle zabe ngisenza irege mpinde ngenze le umculo owesinto kade vele ngiwenza.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Izikolo ziyavulwa namhlanje ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe-COVID-19 kodwa lokhu kulokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo. Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.